imhlangano leyi bavuyile abantu ngobunengi babo batshengisile njalo ukuthi hayi umkhokhelo wabo bayamthakazelela ngoba sibonile indlela abantu abamelele ngayo uthe esehla nje emoteni kwavungama i-stadium zonke zombili ewange kanye lasefolosi. So ke engingakutsho ngamafitshane ukuthi hayi abantu befolosi labantu bewange bakhulumile ngawabo amazwi ukuthi umnyaka lo ngumnyaka kaMnumzana uChamisa.
Kuyini okumqoka akhulume ngakho akuthembise abantu?
UChamisa uthembise abantu into ezimbalwa ngaphandle kwalokho ajayele ukuthembisa ukuphatha nje ilizwe lonke ewange uthembisile ukuthi iwange lidolobha eliqakathekileyo lidolobha lapho okutholakala khona amalahle angatholakali kwezinye indawo uthembisile ukuthi nxa yena akangena embusweni uzazama ngazo zonke indlela ukuthi amalahle ewange etholakale esipha impilo enhle ebantwini abahlala esigabeni sasewange. Wasesuka ke wayasefolosi lapho afike wathembisa khona ukuthi efolosi yena uzayenza ukuthi ifolosi ibe yiLas Vegas yaseZimbabwe.